uyazi abaka Trump labo futhi kande bakhala ngakho konoko. Kukhanya undodalwana wafuqelwa ukuthi angene ukuthi athathele uBiden amavoti. Kodwa kanye ekusini le sibe yiboomerang ngoba there's a lot of people who are unhappy ukuthi uTrump uzangena kuwhite house elibhagethi endiyana njalo abanye lo babemsupport abanye they're tired bathi hayi we don't need turbulence le indoda that he brings so u-RFK nge-Kennedy name lokuba li-Democrat and lokuba yi-free spirit for ukhulumela you know free access to ama-recreational drugs and stuff like that njengomuntu layo vele kuyimpilo yakhe kumbe kwakuyimpilo yakhe he's supposed to take out a chunk of ama-liberal voters who vote Democrats but into yakhona ukanya abangamthabeli uTrump kana nguye abaya kuye ku-RFK nguye ngoba nguye ungani ukhuluma into zama-conspiracy ezingazwakaliyo and then esesiba ngumuntu lwana olama morals aloose as it is amaphandisi athi hayi it's not a given ukuba uthathele uBiden
singabona sebe bathathu ababe bencintisa kungakusitshoni kumbusazwe welemeli
angithi yena u-RFK ugijima ngetikiti le elama-Democrat kodwa ngasoze amudle uBiden i-Democrat ticket izathathwa nguye uBiden u-RFK sekuzamele adinge enye indlela kumbe agijime e-third party kumbe e-independent ama-voters amaningi by now asedecidile uTrump nguye olokhe bangumsindo kodwa ama-numbers akhe akakhanyi bebekhwesina nje ukuthi ngoba there's been this theory ukuthi Americans love rebels kumbe they love the underdog and uTrump ubesekhanya engumuntu under pressure kanye yani bamphisimisa he's got 85 cases so bebesithi that would turn public sympathy toward him ukuthi bethi hawu kanti bamenza noTrump kodwa akula evidence ukuthi abantu bamzwela